Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokho incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against i-foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leleme liga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalitshumi abavele kwele-South Africa belawo lumkhuhlane. Phakathi kwabalitshumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa yimaswingo elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Bonke ababanja umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 allowance engamadola angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika 75 US dollars ngenyanga. Uncube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhadalwa i-30 US dollars ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange 520 US dollars ababeyihola ngo 2017. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso ye-Athuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli. Mbona ngani ababalisi abaningi bayakhala, kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho. I-75 US, ngizaqala nge-75 US. Nxa kuthiwe 75 US yi-allowance, kusho ukuthi ayisosalary. So asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month, ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba, and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni. Isalary yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50%, i-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo. So asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu, ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017. Mbona ngani abaningi bazavumelana lami nxa sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiweyo, awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini, njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800. Nxa sesicalculator kuthiwe 50%, singathi 50% e 2800 isinika 1400, kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400. Sesiyihlanganisa le 2800 isinika imali engange-4200. Sesiyihlanganisa le allowance le ezahamba after 3 months, singaphuma le mali enjenge-6000. And i-6000 yimali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe. Ichukela siphosa ukufika 300. Amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day. Ungena nje ezitolo uyathola amaprice ekhwelile insuku zonke. So i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi. Yikho thina abe-Athuza sithi hayi asiyamukeli, ngoba nxa ngikhayele i-medical aid premium kumbe i-funeral policy, abanye sebekhipha imali engange-800. Nxa uyikhipha ku-6000 kusho ukuthi usubuyela endlini, ubuyela ungatholanga lutho. Akula nto ozayithenga, kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini, akula zigqoko ozazithenga, ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje. Kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa ngumuntu oyi-1. So anjengababalisa imali le asiyamukeli, incane kakhulu.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuza. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esiyithabelayo, akula into esithokozisayo, ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelele imali, yikusiqabela amanga besirobha. Ngoba into esiyifunayo from kudala yinto yokuthi basinike imali kade siyihola kudala, minimum of $500 kubabalisi. Ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama-RTGS dollars engahambelaniyo lemali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo, ngoba into esiyifunayo i-500 US dollars minimum salary kubabalisi. Not lokho abakwenzileyo, lokho yikusithethisa, yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akuseyi kuba lokutshengisela yini? Kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo, ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna, ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance, ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum kubabalisi. Indo zonke ezithengiswayo sesithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars. Ugada umchova emgwaqweni usuka kobulawayo usiye indawo esifana lewange sokufunakala ama 15 US dollars. So khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTG US dollars akumncedi ngalutho ngoba ama prices ayebeloke egijimisana ngama rates ama US dollar. So isolution ikuthi kolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Nation Muzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Umbiko lo wethulwe ngusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola leMelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asizabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola leMelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola leMelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamatshumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela ivi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimbetho bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilwa nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuliquidata kwemali ezingama-foreign currency engangama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate ye-25 e-fixed ibinganiki confidence njalo ibingekho reasonable. Singathi ayihambelani lesilomu umwenzakalayo especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kwa-hyperinflation. So i-fixed rate 25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla kumbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo ama-operational expenses ayo ayisakwanisi kuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unazelela ukuthi i-fixed exchange rate ibilokukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba ofuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwafuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-Civil Servant ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kulokhu kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima kwakathi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against foreign currency ngoba ungananzelela kathesi liyabhuqwa lona izidola ekuseni le-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo ezibhadalwa uhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization, kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu baningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abanengi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa soyekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhulu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la ngekhulu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumavika aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lombono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi ya MDC kobulawayo yikho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangele bekusazakala ukuthi bebephiwa kama back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalo umbono wesithathu ungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nangu uhulumende namhlanje usepanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama $75 US dollar osokuthe laye bazayiphinya ngazonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali ukukhanya zathi yiwo ngabe uqinisekile sizile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki futhi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe kwani ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Okokusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho kade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usutshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzisa kobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Leli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi umkhuhlane wesihuto oqhubeka ubulala abantu elokitshini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokitshini afana leCowdrey Park, Inkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini kwabalanda iminyela kanye laseRange Mall. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Sogo isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zethu.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, lono okhulumayo ngu-Gifty Sonduku Mfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhubhe lothamisa. Hhayi, umakhubhe njengoba siyambona ukuthi usisebenzela izanu akawathathe wonke ama-ofisi. Noma engawathatha wonke ama-ofisi, uthamisa i-ofisi yakhe ibe ngaphansi kwesihlahla, abantu vele bazomvotela uthamisa cause abantu bamthanda bambona ukuthi ufuna ukuthi kona isibe libharet isiphume ngaphansi kwesandla sencindezelo seZanu PF. Njalo lokho ukuthi ngilonyawazi amanye ama-political parties ebuya ngokuthi hayi thina sifuna ukuxosha amashona, sifuna ukuxosha amashona. Leyo politiki leya ngeze ukubasebenzela. Kule qembu lapha eMzansi ukuthi ayi-Black First Land First, yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo abelungu, ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhana. So i-policy yenu liyiqembu kufanele lizivuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations izayamkeleka na. Yipi sponsors za kusponsa ubuya liphayibhalizimu enjengale? Ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama-Afrika ebe united, kodwa uma ingezwa ukuthi iqembu lakho lile racism enjengale liyabona ukuthi lathi siyagcina siba ngama-target la. So mna into umakhuphe kaqhubeke sisebenzela izanu kodwa izikumsezalo izomlatshaza.
Sarubona ku-Studio 7, hayi inyuzi siyazizwa badala, ngisimaye igama manyenyeza. Lento live tokade ikhulunywa ngendaba ze-MDC lezanu PF, amadoda bekhuluma lapho, siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona, uShamisa vele ama-ofisi laso wakhe. UShamisa noma wavotelwa i-2 million yabantu, ayisikho ukuthi kufanele athathe ama-ofisi angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhwaga ngoba into lena yona MDCT, bona bayi MDC Alliance. I-2 million yabantu awushiki ukuthi ufanele uthathe i-property engashiyo yakho. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo womthetho we-MDC. I-MDC nxa lingayikhumbula bafowethu ekufonyeni kwayo lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa le-MDC, umthetho wayo ngunongwawo. Ukhuphe ngezindlela, yebo lingamsola lithi uyithethe, kodwa ulandele umthetho ngendlela, ngoba into lana ibhilonga bona, ayibhilongi uChamisa. UChamisa ngoba wavotelwa i-2 million yabantu, ayisho ukuthi ufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome yabo iphathi babe lama-ofisi zabo aqondane labo, nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF ngokuthiwa kusekelwa yini, kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayishiyo yabo. Abazame ukwenza into eqondane labo. Okay, nxa singabuya futhi back sithi thina uChamisa njengoba i-MDC yayivele ifonywe isilwa zezanu PF kamgabe, uChamisa yena wayeseyadingani kumgabe ngesikhathi umgabe ekhutshwa National Army ungena umnangako. Ngiyakubona ukuthi kukhona ukuchamanzi phakathi kwalabo abantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kube kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba bakithi abathona bekhala ngokuthi he uChamisa this, uChamisa that. Nguye phela kathesa ama-councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo, sasikuzwele harara. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi, inkinga nje, inkinga eZimbabwe la ngalama politicians badlala ngathi impela. ngoba bayalwa bona vota noma ungavota kufanele ukuthi wabuvotele unangafa straight ngoba lo muntu la ivele bonke opolitiki labo sebengene ezingqondo zala ama-president alapha ezimba thina kumele siqunywe ilizwe ilizwe liqunywe amandebele ebewodwa amashona uma ebuya esindebeleni ebe le-passport siqume ilizwe ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu thina owethu upresident uzobebusa 3 years njengo amanye amazwe umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owake waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump, umnumzana John Bolton, uthi uTrump wacela umongameli wakwele China, umnumzana Xi Jinping, ukuthi amncedise ukuze anqobe kukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe seyicala lokubulala izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liyaliqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezitshiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-120,000 eMelika njalo wahlasela abangu-2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ama-southern regions le-west coast ngawunthiwa ama-cases e-COVID asephakama okwamanje sesiya kuma-numbers ayakade ngathiwa sebekhonteyinile. But okwakathesi sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months, 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lezihlobo. And siyabona ukuthi lapho esihlala khona in the south le west coast yikho kulama-beach khona, so abantu sebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months. Yikho sokuhlasele futhi ukuthi i-COVID lay ngathiwa isithelelwana among friends, families, relatives, labantu abangakwaziyo. Ngoba sibone omunye umama ekhulume esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo, most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina ngihlala e-Ohio in Mid America, asila ma beach lani, but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama essential stores lezibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump lo Biden, there is another situation yokuthi katesa abantu seba discover ukuthi kule Zoom, le Microsoft Teams, lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies. So amboni ukhetho lihluphakala sesika kuNovember ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail in ballot and then we tumeze.
Umnumzana Tim Moringayi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku-401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.